ukukhuza lokho kuyinto eqakatheke kakhulu babuNkomo ukuthi inkokheli zonke ezamabandla elizweni leZimbabwe aziwe kwazi ukuthi kulilungelo lakhe wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi nxa engabe ekhetha into ayikhethayo akhethe lokho akufunayo. Kuqala ngaye yena umongameli umnumzana uMnangagwa ukuthi abe yisibonelo ebantwini baseZimbabwe njalo abe yisibonelo kwezinye inkokheli ukuthi uDlame ayisonto elungileyo njalo uDlame yinto embi kakhulu elizweni lakithi e-US ezingathi abantu baseZimbabwe saziwa njengoDlame kodwa asaziwa ngezinto ezinhle esingazenza ngoba singakhohlwa ukuthi kathesi zonke izinto ezimbi eziyabe zenzakala elizweni lakithi bakuNkomo ziyavela nakwamanye amazwe ekuyabe kusenza ukuthi sibe ngabantu ababi kakhulu. Kuqakathekile kakhulu lokho akwenzileyo kodwa ngibona ingathi indlela abantu abaningi ngendlela sebangena ngayo indlela yokuthanda ukulwelwela ezipolitiki kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi lokhu sikubone kugwemeka noma kusiba ezingeni eliphansi ngaphandle kokuthi phezulu kokukhuza lokhu alibe khona elinye inyathelo elithathwayo ukuthi labo batholakala besenza noma besenza izinto ezinjalo ezifana nokuthi batshengisela udlakela ikakhulukazi nxa kufika kwezepolitiki ukuthi asibe khona isithenziso esibakhona esiphindezelekileyo phezulu kwalokho ukukhuza kwakhe akwenzileyo ngoba nxa kuwukukhuza kuphela angiboni ukuthi bengamlalela kuphela abazithulele kube yinto enjalo ngoba into leyi sebayiyekela yahlala isikhathi eside.
Ukhona ukudonselana okukhulunywayo phakathi kukaMnangagwa lo msekeli wakhe uChiwenga, kambe kungaba kuyinto ekhona yini kumbe abantu bayakhuluma nje?
Impawu ezikhona esizibonayo zidengisela ukuthi khona kukhona okungazwisisani kahle khona ngoba esikhathini esedlulayo kwakukaningi khona ukuthi sasibabona ngaso sonke isikhathi bebonke esikhathini esiningi njalo noma nxa kuwukuthi bediscussa izinto eziningi kwakutshengisela ukuthi bayimbumba bayinto yinye kodwa-ke kathesi sesibona ingathi sekuvela kakhulu sekusiba nguye umphathi kuphela osenguye osevela osekuthiya abantu abaningi becabangela ukuthi mhlawumbe kungabe ukuthi kungabe kuliqiniso lokho njengezinye izinto esesizibona ezazingavamanga ukuthi sibone kakhulu abaya empini ngoba sazi ukuthi umnumzane uChiwenga kakhulu usekelwa ngabaya empini ofana lama-Wovets ofana namasoja manje-ke kula malanga nxa sesibona lama-Wovets eze sibotshwa kanje kuze kuyasolise ukuthi kanti sekuze kwafika leso stage kuwukuthi bekuhamba njani noma kulomthelela thize yikho sesenza abantu abaningi babe lokusola ukuthi mhlawumbe kukhona ukuluka santungwane.